ukuvula kwemncelebe kulethe injabulo kuningi eliphila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunjabe inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus kuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awumakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ERPZ. Umnumzana Rowell Moyo ngomunye wabaphila ngokuthenga bethengisa impahla etheneyo eZimbabwe leBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
Uhulumende wants us to acquit ama-CD1s by banking imali osuke usiyayenza outside the country. These people, they expect you not to use even the thing you said everybody yakho there with the outside. After that, we convert i-30% bekunike iZimdola. Everything is in dollar, it's not done instantly, it takes a week or so. Tina spends a lot of support with Imali Avisibanji, our customers in Botswana, our customers in host country. I've been a FNNLW in the RPZ.
Ibhanga le-RBZ ngoNhlolanja lethule iziqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kokungamashumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-80% kuyimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola eZimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha inengi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayitha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba inengi lilidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecus Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe linani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lese-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela ngabazihambela. I think yikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikhrosela bezihambele ngale. And then even ngesibili kathesi nganale nyanga December abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sibili but hayi bebethumela.
UNdlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi lokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama-masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla lezana sizifake emoteni encane sisiyafake i-warehouse. Nxa kuwukuthi i-tracket ibike yacross i-border iya-disinfect i-border ma ingena, so ma ifika kithi lapha sisithathele ukuthi iyabe isi-green.
Inengi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana liyenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi lokwesabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni le-Gaborone ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusini. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeGaborone kwele Botswana.